VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 12 kumpalakazi 2019 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni namuhla
ngathi uhulumende uyethatha imali yona leyana abhadale amagesi because bawula bhizinisi ekhona or ukuphumelela kwelizwe lethu ukuthi lingaphumelela amagesi engekho.
Uzulu ukhala ngokuthi uzadlela ikhisimusi emnyameni lonyaka ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Ikhisimusi ebesiyazi ngesuku zethu besazi ukuthi akulanto esilelayo, asingakwazi ukuthi amagetsi ahamba, besingakwazi ukuthi kuthiwe ezibhedlela kuyabe kungelabo dokotela.
Incwadi kwezombusazwe zithi ubunzima uZulu abhekane labo kabukaze bubonakale eminyakeni eminingi edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe ukhala ngokuthi uzadlalela ikhisimusi emnyameni lonyaka ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi okuqhubekayo. Inkampani yeZesa Holdings yazise kuliviki ukuthi izaqhelisa isikhathi ecitha ngaso amagetsi singene kulanga lonke kuhlanganisela ubusuku lemini kwezinye insuku. Inkampani le ithi ithethe inyathelo leli ngoba eZimbabwe lithola amagesi amalutshwana kwamanye amazwe kanti njalo kalenelisi ukuphehla aneleyo. Lanxa uhulumende esithi usebenza gadalala ukuqeda lolu dubo, umabhalane obona ngenhlelo zamandla kagesi kubandla le-MDC unkosikazi Jasmine Tofa, yena olilunga ledale lephalamende, uthi akakuboni ukuzimisela kukahulumende. Uthi uhulumende kumele asebenzise imali etholakala kunhlelo zokwemba ukulungisisa udaba lolu.
Kusekta ye-mining kule mali le ebanjwayo ukuthiwa 45-55%, ingathiwa uhulumende uyethatha imali yona leyana abhadale amagesi because akula lutho, akula bhizinisi ekhona or ukuphumelela kwelizwe lethu ukuthi lingaphumelela amagesi engekho. Ungaze ukhangele nezibhedlela, ukhangele kuma-factory, ungaze ukhangele lamaplazini, yonke into ifuna amagesi. Ngathiwa layo uhulumende uyancedisa njalo ukuthi i-duty, sizwa kuthiwa i-duty seyakhitshwa kodwa kunezinto eziningi eze-solar power. Ngathiwa kuyakhitshwa konke nje i-duty yonke lakho kungancedisa khonokho. Ngibona nami ngathi uhulumende angakuthatha serious khonokho kunganceda kakhulu.
Umnumzana Chasi uthi inkampani ye-Eskom e-South Africa la ilokhu isiza ngamagetsi.
Of course ilokuzeni i-Eskom layo ikubhizinesi anjo. Ayisoze iphongunika iZimbabwe amagesi ngayisingabhadali yonke imali. Ngathiwa siyabhadala i-Eskom ibiza sinika amagesi ayeneleyo. I-priority especially ku-mining sector, imali liyana bayigcinayo instead yokuthi banika ama-miners i-100% yabo, bagcinela ukuthi bona babhadale amagesi. Then kathesi uyezwa lokuthi uminister uChasi uthi yena ama-miners mele babhadale bodwa nge-foreign currency kodwa bona vele sebenike ingxenye yabo ku-Ministry of Finance ukuthi babhadale izeza.
Lapho-ke emafutheni okuhambisa wezimota awepetrolo le-diesel
silohlupho olukhulu kakhulu, particularly ilokuzeni i-diesel yiyo esebenza kakhulu ku-business sector. Lakho kufunakala ukuthi ngathiwa kuthiwa i-free market abangavumela khona ukuthi umuntu o investor efuna ukuthi izothengisa ipetrol idiesel bavumele ukuthi babuye because into ehluphayo futhi kakhulu yikuthi uhulumende kafuni ukuaccepta ukuthi yonke into efunakalayo eZimbabwe isebenzisa i-foreign currency. So ngakuthiwa konke even i-budget yethu eyenziwa eZimbabwe ngakuthiwa yayenziwa ku-foreign currency kwayekuzanceda kakhulu. Okukhona ngathesi i-budget yenziwe kodwa izinto lokho zitshintsha and yet amafutha athengwa yini? Athenga yini? Thengwa i-US dollar njengoba ngirivesi lanhle bona ukuthi empuphini babonile ukuthi ama-subsidies ukungabili ama-subsidy kawusebenzi. So kathesi ngokuthi abantu lokhu bebatshela lathi ephalamende siyabatshela ukuthi ngawuthiwa kuyabuyelwa ku-US dollar iZimbabwe ize iqine i-economy yethu sesikwanisa lathi ukuthi sesi-manufacture ama-factory abevuliwe. Yiko okunganceda kakhulu. Kathesi imali yabivela nga.
Unkosikazi Jasmine Tofa ngumabhalane obona ngenhlelo zamagetsi kubandla le-MDC njalo ulilunga letale lephalamende. Kubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo ele South Africa lona elithengisela ele Zimbabwe amandla kagetsi lalo selihlaselwe ludubo olufanayo osoluthiye iningi lisebunzimeni obukhulu. Uzulu ukhala ngokuthi incingo zikamakhalekhukhwini kazisabambi kuhle amagagasi kanti njalo eminye imisebenzi eminingi edinga amagetsi isimile. Amagetsi abikwa icitshwa okwamahola amaningi kuthi kwesinye isikhathi ahamba okwamalanga. Lokhu sokusenza iningi lithi umumo lo ulakho ukufana lo weZimbabwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana George Mkhwananzi oyingcwethi kwezombusazwe waqala ngokumbuza ukuthi okwenzakalayo kwele South Africa yisahluko esincinyane nje kuphela embalini yalelo lizwe na.
Ngeke kube yinto encane fowethu, into enkulu esihlukumeze kakhulu ezomnotho ngoba uzokwazi ukuthi izinto zonke nje ikakhulu ukukhiqizwa kwemaindustry kusuka kuncike kakhulu ekuthini kube khona umbane. Pho njengoba umbane usuhlala ungekho sokusitsho ukuthi kuba nezikhathi lapho izinto ezima khona ukuthi zenziwe zilungiswe zibe khona njengomkhiqizo opheleleyo. So lokhu-ke kwenza kunciphe isimo nenani lezinto ezingakhutshwa yilizwe ziyothengiswa ziletha imali yakwamanye amazwe.
Kuyini kanti vele okungakwenzakala? Bakhona abantu abathi inkohlakalo isibhahile kakhulu njalo abanye bathi hayi ikwehluleka nje kukamongameli. Kungakuyikuyini okwenzakala?
Khona kunzima ukuthi ungatsho umumethe nje ngomlomo ngephimbo elilodwa. Kungathi izinto zona ziningi. Khona inkohlakalo ikhona njengoba usazi ukuthi izwe laseSouth Africa kulikela solwa kakhulu ngokuthi kukhona sebethumbe umbuso. Kuthe ma kungena umongameli lophetheyo uSiri Ramaphosa kwaba yikuthi umuntu oza ezobhula umlilo elamule susa ilizwe ekuthunjweni kwalo ngabambalwa. Kodwa-ke okusuka kucace manje ukuthi kukhona abantu abathile mhlawumbe akade becatshangela ukuthi babazolamula kodwa kuyibona isigebengu eseziqonda ukuthi zilitshazi lidicilele phansi ilizwe. Ngoba kunje nje angithi izinkampani ezifana nabo Eskom ezifana nabo SAA nabo SABC ziyinkampani ezikhokhelwa nguhulumende eziyingxenye yombuso. Kodwa kuzothola ukuthi bakhona asebefuna ukuthi zihlephuke lapho ziphathwe ngabantu makhaza okungathiwa yi-privatization. So kucatshangelwa-ke ukuthi bakhona abantu abakuhulumende abafuna ukuthi lezi nkampani zisuke ngaphansi kokulawulwa nguhulumende zibe ngaphansi kwabantu abathile abambala abazimeleyo nabo beyingxenye kwezamasheya kulabo bantu abafuna bazithenge. Uma u-Eskom esehluleka kuzogcina-ke kuthiwe uhulumeni sekukhathele ngokuhlala ekhipha imali ukuthi kuncediswe u-Eskom ngcono athengiswa athathwe ngalabo abazimeleyo. Ma ethengiswa ethathwa ngabazimeleyo labo bona laba abantu abakhulumende uhulumende abahluleke su Eskom bahamba bayokhongozela bengale bese kusiba ukuthi bayabenefita ke kudilizwe nuka Eskom. So kulokuganga okuthile okukhona bakhona abantu abathile abaziwa nangamagama ukuthi bangabe beqonda ukwenza lokho.
Ubona ngani isimo sakhona ngapho eSouth Africa singagcina sifana xathu leseZimbabwe?
Singedlula lapho ngoba ukuganga okukhona esikubonayo kungagcina kufike ezingeni lokuthi kuvele kuvithike nje umnotho omkhulu kangaka othwela amazwe amaningi labantu abaningi kangaka. Isimo salapho yabazi abantu balapha ukuthi bona kabakwazi ukuthi babekezelele ubuchapha. Yikho-ke kungaze kuhambe kuhambe baphelelwe lithemba baphelelwe isineke ibhashi lizogcwala umoya. Kuyisimo sizakuba sibi kakhulu ngoba sebezondile akuzukuba mnandi. Ngale ngaseZimbabwe ungazenzela intando yakho kungawufa yonke into iphelele phansi kungekho umuntu ozophakamisa umunwe noma athini. Kodwa la abantu balapha izinto kabazithathi kalula. Lingashunqa nje lelavu kamalanga belizwe laseSouth Africa ngento njengatheni.
Umnumzana George Mkhwanazi yesizalwane saseZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 ekwele South Africa. Enye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi kuyadanisa ukuthi uZulu weZimbabwe uzadlalela ikhisimusi phakathi kokusilela kwamagetsi, ukudula kwezinto kanye lokusilela kwamafutha ezimota lemali okuqhubekayo.
Kubuhlungu vukankomo ukuthi khuluma kathesi yisikhathi sekhisimusi. Ikhisimusi ebesiyazi ngensuku zethu mina lawo esikhula besazi ukuthi nxa kuyikhisimusi kunje akulanto esilelayo, besingakwazi ukuthi amagetsi ahamba, besingakwazi ukuthi kuthiwa ezibhedlela kuyabe kungelabo dokotela, besingakwazi ukuthi kuthiwa imigwaqo ilamagodi akusenalathara, besingakwazi khona nje ukuthi sihluleke ukuthi singaba lesinkwe esile jam uba bebuyile ekhaya imisebenzi bevalile. Uyazi ukuthi ungayikhumbula ikhisimusi yayizolukhumbule lokhu abantu ababhekane lakho lamhlanje. Sikhuluma ngelizwe ukuphakalela magetsi kodwa ikholu silayo, ikaribha silayo. Sikhuluma ngelizwe ukuthi nxa ukhangele lamhlanje kuthiwa amanzi kawakho, amanzi ahamba aswelakala. Kambe shuwa lilizwe bani? Lilizwe bani nkomo? Ngiqinisa lokuthi ngo-2023 ilizwe leya siyalithatha nkomo.
Njani Magonya?
Angithi uyabona kathesi into eyenzakalayo nkomo. Abantu bayahlupheka ngenxa yokuthi bavota. Silohulumende ohluleka ukuthi anike abantu ikhisimusi ezwayo. Silohulumende ohluleka ukuthi alungisele abantu abone ukuthi abantu balokudla, abantu balemithi, izibhedlela kuyasetshenzwa, into zonke zihamba ngendlela yakhona. Abantu bayase ezibhedlela kathesi bengabulawa ukuthi bayagula, bebulawa ukuthi akula siphatho, akula mithi. Sikhuluma ngohulumende owehluleka khona enkomo ukuthi anika abantu ukudla. IZimbabwe ilizwe elilomhlaba lomhlabathi omuhle njengaleli lehluleke khona nje ukuthi linike abantu ukudla. Into engileqinisa layo nkomo ukuthi mhlazane njengabantu beZimbabwe, ngikhuluma ngomthwakazi labaZimbabwe jikelele, saquba ukuthi lokhu okwenzakala kithi kusenziwa ngama-politicians lakhona, asisakufuni. Singaquma nkomo ukuthi asisakufuni, siyakumisa. Kuyaqhubeka ngendlela ukuqhubeka ngayo kathesi ngenxa yokuthi kasikazimiseli ukuthi sikuqume okwinto lokhu mbe sikumise.
Phakathi kwemiklomelo elithumi baba Magonya, umongameli Mnangagwa ungamupha emingaki nxa sikhangela indlela aphatha ngayo umnotho lendubo zonke ezikhona elizweni?
Caca ukuthi okulithumi kuyabe kusitshoni njalo okungaphansi kuyabe kusitshoni, nguphendule kuhle nkomo.
Okulithumi kusitsho ukuthi hayi usebenza kuhle mpela, okuliqanda kusitsho ukuthi akulalutho alwenzayo lubonakala.
Into engingayitsho imiklomelo engingamnika yona nkomo, ngingathi mina ngumuntu ongabanga khona kubhalwa izamanishini. Azange abe khona sibile eklasini kubhalwe imihloliso. ube ngekho ngoba lokuthi ngimnike uzero uzero umuntu oke wazama kungenzeka ukuthi uzero umuntu mhlawumbe ngabe kuma kwi answer kuphela kodwa umuntu usebenze kuhle kwayo nje watshengisela ukuthi hayi lapha uhamba so lapha uhambe so wase siyakhubeka nje ekugcineni wafake i-answer wrong kodwa indlela kubona ukuthi indlela khinhle umuntu lo ngakuthi engaphambanisanga lapha ubeyathola imiklomelo yonke lo vele ngumuntu ongazange abhale swa kulantu angayinikwa ngazange abhale akazange abe liplani
kumaviki asanda kwedlula ele South Africa likhuthaze abezombusazwe eZimbabwe ukuba nabakhulumisane ngoba ezenotho ziphazanyiswa ngezombusazwe ezingahambi kuhle. Kodwa sikhuluma nje akulalutho lwenzakalayo phakathi kukaMnangagwa loChamisa ele South Africa. Akudingeki yini ukuthi lidonse ababili laba libahlalise phansi bakhulumisana?
Mina bangishiya ngapi inkomo? Why besiyadonsa uMnangagwa loChamisa mina bengishiya phansi? Angisimuntu lamo lelungelo lokuthi kumele ukuthi ngenze izinqumo yelizwe leliyana. Angisimuntu lelungelo lokuthi ngenze izinqumo engaziyo ukuthi kusasa zizaaffecta isizukulwana sohlanga. Ngishiyelwani mina phansi? Why kumele kuhambe uMnangagwa loChamisa?
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithani. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi izizalwane zeZimbabwe ebezivela kwele South Africa izolo zilahlekelwe impahla egoqela ukudla lezembatho zeKhisimusi ngemva kokulumatha umlilo kwebhasi yenkampani yeApaco Coaches ekade zihamba ngayo duzane ledolobho leJohannesburg. Ibhasi le ibivela eCape Town. Iphephandaba leChronicle lona lithi umeli wemakokoba edale lephalamende umnumzana James Sithole olilunga leMDC umiswe emthethwandaba izolo kobulawayo esetheswa icala lokuntshontsha imali yeburial society engangenkulungwane ezine zamadola emelika i-$4,000 kanye lenkulungwane ezilitshumi zamarandi akwele South Africa i-$10,000. Usithole ulilandule leli cala esithi abamethesa lona bajonge ukungcolisa igama lakhe ngendaba zombusazwe. Usithole ubelabanye abasolwa abathathu.
Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Injani basakazi beStudio 7 abalaleli, igama nguRobson Mwale ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Hey, ngithi le ndaba yokuhlawulela amapassport le inzima ngoba lama passport azodula kakhulu lawa $318 ngoba thina singaphe South Africa kofuze ukuthi sitshintshe rand to US dollar. Asazi ukuthi kuthi kumbe ma singatshintshi kodwa ukuthi izi ihlangane iyenelisa ukuthi koni ifike ku 300 US dollar. Hey, kuzasibiza imali eningi kakhulu. Hayi kodwa ke asazi, sobona phambili ukuthi kwenzakala. Kumbe sisizohlala eSouth Africa singasaye ekhaya ngoba incwadi zokuhamba mase ziphelile sizoyithatha kuphi imali engaka ngoba abanye bethu abayiholi le mali engaka. Akunzima kakhulu.
Njani Studio 7 labalaleli, uGabadela Ncube lapha engikhulumayo. Mina into eyizama ukuthi ngisho lapha ukuthi iZanu PF yona ithi ama-passport abantu kumele ebe $300. $300 abantu abaphandle kwelizwe bonke bebhadale $300. Siyayizwa leyo. I-$300 ayisavunyelwa like ama-dollars asavunyelwa ukuthi ephathwe ekhaya. So thina esiphandle kwelizwe siyithathe ngapi? Ngoba leyo mali ayivunyelwa, kumele siyiphathe leseyimkodo siyebhadala ngaye ema-ofisini imkodo singayivezi phandle. Into abazama ukuyisho leyo. suke lao lapho emazweni wona la eselayo siyebhadala ama-passport ethu umgodo but sisuka lapho mase siye emashopu kubo-okay labo-pick and pay la sizibhadale ngamabhondi eyi basimati la abantu bezanu abasimati laze abantu abaningi bekhumbule ukuthi abantu abaningi bangamadabula abo bazihambela abantu abaningi bazisebenzisela imali yabo vele abalandaba lokho ama-passport kwabo kungaphumiyo lokho abantu abalandaba lalokho so abakhohlwe nje ngalokho abangakwenze bathi imali hehe kufunakala imali yokuthi wathi imali layisa ngapi ilakho 40 zaziyi-1 zonke into eyi-1 imali la wabulala ilizwe ngubani wabulala ilizwe i-MTC azangibuza imthwakazi azangibuza ngokunye kwamaphathi lokho okuncane azangibo abantu bezanu PF G40 lelacosta yenaleyo so selifuna manje amadola amadola ngikhona lichothoza i-America ngale lithi i-America hehehe America hehe asiyincengisa sodwa kodwa lifuna ukuthi sibhadale ngamadola angikhona lithi siyathatha ngamadola e-America ngoba lichothoza i-America alitsho lokuthi irandi alifuna lona idoti likwazi ukuthi libe lifly okungapheliyo engasenzi izithuthi
salibonani besakazi hhayi siyawuzwa sibili umsebenzini siyabonga kodwa hhayi lokho okwenziwa libandla leli elibusayo lezanu ukuthi kuthiwe sokusiba la ma-passport ama-300 and something welaziwe esitola hhayi lokho hhayi abahlali la ma-passport abo ngoba hhayi lobu butsotsi obunjalo hhayi thina ngeke sikwanise lokho kathi egangeni bayala ukuthi bona bangamasela ezimali ngamasela laba bantu laba masela sela omthula uncube ngiyosebusa ezanu lapho lokho kuthiwa uyalungisisa bedonisana lo mnangagwa kuthiwa namhla siza kwenza so sasa senze so abalungisisa izinto akhona okwabo lokhu kulokhu ebesikulimaza la
balaleli abathandekayo ekuseni siyabonga kakhulu but okubuhlungu kakhulu phezu kwami umoya ukuthi ibandla lezanu PF lokhu elibhizi lisenza izinto ezingenamsebenzi liqoqa izimo zalo limisa inhlelo zabo zokuzithokoza lokuzijabulisa izwe lihluphe kangaka indlala ibhahile abantu bebulawa yindlala uhulumende lokalandaba lokulalela izikhalazo zabantu akwenzileyo kuphela yikuthi athi impuphu kayehle yodwa zwe engikukhangeleyo ukuthi kade ngawavimbavile izinto zonke kusukela zisukela ngakazonakala ngale ndlela nanku namhlanje ukhulume ngokuthi impuphu kayehle kodwa ihle engikukhangelele ukuthi kukho konke ukuthi uthi ngawakhuluma ukuthi kungabe kungahambi ngale ndlela okuhamba ngakhona akwaba ngalingile namhlanje ma sebekhuluma indaba yokuthatha amapulazi amanye kanti ilizwe yona liwiswe indaba yokuhluthuna amapulazi behluleka ukufudwa ukuthi bawasebenzi so sebephinda futhi bewahluthuna amanye amapulazi lokho belibulala siyaphambi aleli lizwe leli sithwala senze miyazi ukubuhlungu kakhulu emoyeni
ye sanibonani basakazi lani balaleli lonke hhayi mina okunihluphayo bantu ezanu hhayi zanu nihluphile lize linje nje yibo yibo abakwenzayo lokhu bayokhuluma ngomhlabathi namhla bayekele ukukhuluma ngomhlabathi ngo-1980 bazokhuluma ngomhlabathi ngo-2000 ngoba abesebebona i-MTC njengabantu abangafuna ukuphikiswa angwane ushishonkomo bafuna ukumbulala omthengisa manje lo shamisa uzabuya ngabo ebantwini abanjani izimbabwe yabuya yabuya okukhona ngeqiniso yokuthi inkokheli yizo zifanele zitintshe ukuselo omunye nenika omunye okunye futhi asuze siye ndawo singabambananga khonoko ukuthi nayo omunye umuntu ephikisa usuthiwa yisitha konokho lokho abakwenzayo kwemhlangano la nto esiyenza nxa singabambananga
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Elemelika selethese izizalwane zakwele South Sudan ezinhlanu izijeziso phezu kwecala lokuthunjwa lokubulawa kwabantu ababili ababedume kakhulu ngokuchothoza uhulumende kamongameli Salva Kiir. Inhloko kahulumende wakwele Sudan ithi inani lamabutho alelo lizwe alokhe ephakathi ephatheka empini yakwele Yemen selehlile lisuka kunkulungwane ezilitshumi lanhlanu laya kunkulungwane ezinhlanu kuphela. sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amalunga edale lePhalamende eMelika, iLower House, aqhubeke echukana njalo esehlukana ngamabandla izolo phezu kwemizamo yokususa uMongameli Donald Trump embusweni phezu kwamacala amabili awetheswayo. Abebandla eliphikisayo elamademokrasi bebebambene ekuthini uTrump asuswe esihlalweni, kodwa abebandla lakhe elama-Republicans bebekwala lokhu. UTrump wetheswa icala lokusebenzisa iofisi yakhe ngendlela engayisiyo lelokuzama ukuvimba isandla sedale leCongress kuphenyo ebelilwenza phezu kwalawa macala. Idale leLower House likhangelelwe ukuvota yilobanini phezu kokuthi asuswe naye embusweni uMongameli Trump kumbe engasuswa. Leli dale likhangelelwe ukuvota lisekela ukususwa kwakhe ngoba lilawulwa ngamademokrats. Kodwa idale leSenate likhangelelwe ukuvimba limizamo ngoba lilawulwa ngamaRepublicans. Livu kanjani mahlabe zulu mthokazo muhle, siyalibonga ababukeleyo ku Facebook, ngicho abalaleleyo kuma radio. Ku Facebook kulogamu Chirayi utana mafuko msakazi, emzansi kunzima ukuthi kuhlale kungela magetsi, kuzoba lo ntombi zodwa kumete ncube uthwena sengkhona dube. Igoli isiphenduke iZimbabwe sibili. Ikhisimusi yakudala sasibhalisa isinkwa esitolo sisidla isinkwa esile jemu lemazowe raspberry not okwakathesi. Sibusiso Ndlovu, indlovu enkulu ithini, ithilinjani msakazi? Ilizwe lakithi libhekane nobunzima njengamanje, kuqaliwe kukhankaselwa abantu abayibo abasincindezelayo. Kusesekude kulunge kwelaseZimbabwe. Sibu courage Nkomo, uthi yena linjani msakazi, indaba yamapassport inzima because manje aya expire and bathi bafuna amadola, siyawathola phi? Sure. Mpumelelo manene utwena kunzima kwela kithi, asazi kuzolunga nini, kodwa ongapheliyo kuyahlola kuzoba lovane lenkomo. Awutwena isiphofu ngeke sidose esinye nkomo. Ngisethangane kophunyuka elupane uvusumuzi sifile. Sifile uthini lapho Sibanda? Ucina kudala kakhulu. Kuzoba lobanike laphana untombi zodwa uyaphinda wathi ngicela iWhatsApp number, zakupha inombolo zethu. Mancube Zenzo Oscar Ndlovu utena morning msakazi. Jesus Kuza utwena ekhaya ngaze ngakukhumbula ekhaya ke komadlambuzi lapha emphuma khona. Sizigqibeke ezekuseni ngebezihamba phambili. UZulu ukhala ngokuthi uzadlalela ikhisimusi emnyameni ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi. Incwadi kwezombusazwe zithi ubunzima uZulu abhekane labo kabukaze bubonakale eminyakeni eminingi edluleyo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Mina lani asidibaneni kwezekuseni ngo-half past six.
olivalelisayo, mutungamili nkomo.